ngokubona kwami inyathelo le World Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka, kutho ukuthi sebeyikhipha ngoba kukhanya njengani ibiyi-service abayibhadalelayo kodwa ingasebenzi kakhulu, bengabantu abalutshwane abasebenzisa i-service leyo eyokuthi izimali zingene direct ku-account.
Bona bebevele bebaningi yini abantu abasebenzisa indlela yona le eyokuthunyezelwa emabhanga kuma-accounts?
Kule ndaba ezimbili lapha, oqala ngathi abantu balutshwane kakhulu lapha eZimbabwe abalawo ama-nostro account. Okwesibili, abantu abalathemba ku-banking sector, abantu balapha eZimbabwe abalathemba ku-banking sector yokuthi bagcine izimali zawo kuma-nostro accounts. So even abantu abalama-nostro accounts abagcine izimali zabo okwesikhathi esiningi ku-nostro account iyangena ihle iphume futhi. So ngenxa yalokho ukuthi izimali ziyazingena ziphume futhi, njalo akula abantu abaningi abalama-nostro account, ikakhulu esingathi aba-receiver izimali lezi, nxa sikhangela ukuthi abantu abanjani aba-receive imali eze-World Remit, uzananzelela ukuthi ibiyi-service engasebenzi kakhulu. So ngenxa yalokho bekusenza ukuthi abe-World Remit mbona ukuthi balahlekelwe izimali bebhadalele i-service engasebenziyo, abagcini izimali kwa-account. Njalo imali ingangena kwa-account, nxa usuyi-withdrawer iyaphuma isinlutshwane futhi bayathatha ama-service charges. So into ezinjengalezo zenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi izimali zingene kuma-nostro account.
Manje nxa ukhangele ubona ungani inyathelo lona leli elithethwe i-World Remit lizakwenza na ukuthi abanye abafuna ukuthi bazovusa amabhizinisi eZimbabwe bakuthathe njengesibonelo sokuthi akusebenzeki?
Hayi, ngokubona kwami akusitshengisi okuningi kakhulu, ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi i-service leyo ngichilo ngaphambilini ukuthi ibisetshenziswa ngabantu abalutshwane kakhulu, ukuthi nxa kuyukuthi siqathanisa labantu abayenza i-cash pick up iyasetshenziswa ngabantu abaningi. So bona njengane bayayivala nje i-service ngoba iyabe ingasebenzi kakhulu. Njalo ngakhangela i-World Remit, izimali ezibuya zinlutshwane kakhulu ezokuthi abaningi abasebenzisa i-World Remit ngama-individuals. Ama-companies ngibona njengani malutshwane angasensi World Remit ukuthi bazuze izimali zabo. So ngenxa yalokhu ngibona njengani awusitshengisi lutho sibili ukuthi i-business environment yethu injani lapha eZimbabwe. Kodwa esingakutsho yikuthi abantu balapha eZimbabwe abaselathemba ku-banking system, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi sekwenza ukuthi imali yalapha eZimbabwe izimdola iwe kakhulu, ngoba uselathemba bayelo ukuthi abantu abasimanejele izimdola bayakwanisa ukuthi benze into ethembekileyo.